Abasakhulayo laba bathi lanxa uhlangothi olubona ngezomumo womkhathi olwe-Meteorological Services Department lusithi alukhangeleli ukuthi ilizwe lizathola izulu eleneleyo lonyaka, bebezimisele ukulima inhlanyelo ezivuthwa masinyane. Osakhulayo olima ese-Insiza, uMnumzana Gilbert Nkomo, uthi usizo lokulungiselela ukulima oluvela kuhulumende lonyaka luphuzile okungaphazamisa kakhulu ontanga abathembele kuye.
Ukuthi ihulumende iyanika support kuma inputs kodwa okwalonyaka iphuzile, so sesithembele ukuthi sizithengele okungama small grains sihle sikalise ukuhlanyela, kodwa ukuthi lalizulu alikaniki kuhle.
Omunye njalo osakhulayo wase-Insiza, uMnumzana Ndabezinhle Nsingo, uthi zinengi inkinga ababhekane lazo emsebenzini wokulima lonyaka.
Some other inputs ayadula kakhulu, ati expensive yabona. And the challenge is ekhona ngathi sina eyisiza especially sayithi le isibelele ukuza ngisebenza iplow farming le inkomo, so inkomo eziningi zifile, so ukulima kwakhona ke siyale kunzima ukuthi nqabe singasaplowa ngento ezingama tractor kumbe ongamamotisheshi lokhu okwamakhuba lawa amashayina lawa.
Inhlanyelo yomumbu sikhuluma nje isithengwa ngamadola emelika angamachumi ayisishiyagalombili US$80 emgodleni olesisindo samakilogram angamachumi amabili lanhlanu 25 kg, eyayithengwa ngamadola emelika angamachumi amahlanu lanhlanu ngonhlangula lonyaka. Osakhulayo njalo ebona ngezokwethulwa kwemibiko enhlanganisweni e-EU Zimbabwe, uThapiwana Shechirika, ukhala ngobandlululo olukhona ekwabelweni kwenhlanyelo lemvundiso yamafertilizer emaphandleni.
While the Presidential Farming Input Scheme has been of great assistance to many rural farmers,
abalimi bebethole usizo oluqakathekileyo kakhulu luvela kuhulumende, kodwa uhlupho sekuyukuthi sokungeniswa ezombusazwe endabeni engelani lezombusazwe. Abacatshangelwa ukuthi bengabe besekela amabandla aphikisayo bayancitshwa inhlanyelo lama-fertilizer okubana kungekho emthethweni. Lokhu kwenziwa ngabebandla lisembusweni labakhokheli bezigaba. Sikhuthaza uhulumende ukuthi athiyane lo mkhuba lo alinganise bonke abantu.
Imizamo ye-Studio 7 yokuthinta unobhala wogatsha lwezokulima, uMnumzana Obed Jiri, ibe liphutha njengoba ubethembise ukuthi uzaphendula imibuzo ayithunyelwe enkundleni yokuxhumana kumakhalekhukhwini, kodwa size zafika isikhathi sokuya emoyeni engakaphenduli. Unkosikazi Simonile Ndlovu, osebenza kunhlanganiso enceda ontanga eZimbabwe Project Trust, yena uthi ukuguquka komumo womkhathi ungengeza inkinga ezibhekanela abasakhulayo abakubhizimusi lokulima.
Sithasikhangeleni izilimo zenezo ezivuma indawo ewomileyo, kasibuyeleni kizo. Sisebenzisa futhi indlela ezokulima ezivuma amanzi amalutshwane. Siyakhulumisana la ngomkuba, imkuba esetshenziswayo. Asisebenziseni imkuba ezanonisa inhlabathi for isikhathi eside.
Umlimisi omkhulu ezabelweni zemandebeleni esebenza lenhlanganiso yeSidco, uMnumzana Wallace Banda, laye ucebisa abalimi abasakhulayo ukuthi bephange bephendule amasimu khathesi.
Kodwa sinanzelele ukuthi leli izulu eline khathesi ayisilo zulu lokuhlanyela, lizulu lokuthi belungiselele imhlabathi wabo esingathi land preparation. Khathesi abalimi abatsha siyabakhuthaza ukuthi kabayenzeke ama-cropping programs abo, beqoqe ukuthi bona hayi bajonge ukulimani. Siyakhuthaza ukuthi abahle bethenge khathesi izinhlanyelo zabo abazifisayo.
Ngaphandle kokuphendula amasimu, uBanda uthi kunengi okumele abalimi begogelele bengakaqalisi ukulima.
Siyakhuthaza njalo ubana abalimi abatsha ngesikhathi lesi kakube yisikhathi sokuthi bebe beqoqa imithi yabo abazayo beyifuna ukuthi beyisebenzise, imithi eyiyo econtrola ubudli esingathi ama-pesticides.
Abanye abalimi abasakhulayo bakhala ngokuthi lanxa bayabe bezinikele bafaka konke abalakho emsebenzini wokulima minyaka yonke, bazithola bengatholi inzuzo ekhanyayo okubanyampisa inhliziyo, bacabange ukuthiyana lokulima.